kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni usufuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu kufana nezanu-PF nayo izithabo eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threaten baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics so kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sicala sitshayana sidongobhana ngenxa yothetho
lapha-ke ubona zani kungenziwani ukuze kucedwe udlakela lolu
well izanu p f ngokwayo kufanele idiscipline ama-members wayo kuqale ngomkhokheli wezanu p f kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ashe adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe adenounce i-violence njalo amapholisa avunyelwe ukuthenze umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence
kodwa bengakwenza khonokho yini
ngokuswelakala kwenhlahla amapholisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapholisa angama-political activists amapholisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence kuzoba namapholisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitician especially labo abakuzanu p f sibonile u-deputy minister obetrethena ipholisa lapha emalangeni adluleyo yikho-ke okwenza amapholisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela
amabandla wona engenzani ngakhonokho
ngaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliata ekuvikeleni kwama-members udlame lube seluyamemethekayo kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-triple c wa-encourage ukuthi atshela ama-members ukubana a-refraine from i-violence campaign ekuthuleni uhlanganisela la izanu p f siyayicela ukubana ike yekele ukushaya abantu awungeke wakhe umuzi ngenduku.